inamba esilayo thina kuma investigations ethu sibona 1500 iyo inamba egoqela wonke umuntu ohambe ku primary election ezanu PF sibona inamba yabantu abayangisayo ukuthi ingabe ikhulunywa emsakazweni bona labo abalutshwana abahambileyo bengabantu abahugwe butshwala iningi labantu bebethenjiswa ukudla abanye bakhona bengabantu abalethwe bevela ngaphandle kwedolobho ukuthi bazovotela ama-candidates ezanu-PF ubona kuyinto eyangisayo ngoba amanye amabandla sengikhulumela nje amanye amabandla koBulawayo asikaze sikuze ukuthi kuthiwa abantu bathathwe ezindaweni yabo khwekhwe egweru ukuthi bazovotela umuntu lapha koBulawayo ubona kuyinto eyangisayo kakhulu khonokho kutshengisa ukuthi izanu-PF wayela discipline njalo iphathe ngela discipline iphathe esingakhayeliliyo thina ukuthi ingakhokhela uZulu lapha eZimbabwe umthwakazi omuhle uthanda into ehlelekileyo njalo angikholwa ukuthi abakomthwakazi bengathanda ukukhokhelwa ngabantu abalobugqili abantu abatheza abantu kwemanye amadolobha angazani izinkuni ye asibona kuyangisa kakhulu lokho kwenziwe yizanu PF lokunxa sokhulunywa kusunday news okhulunywa ngazani into ehlelekileyo angazani kule democracy kuzanu PF kukanti ke idemocracy yinto ezondwa kakhulu kuzanu PF
siyabona ukubana bakhona abanye abebandla le ZANU PF ababe ngamalunga omanyano we MDC Alliance libona ngani bona labo abasoze bephazamise na udaba lokuthi lina njengebandla lithole ama vote kumbe izikhundla ezinengi kakhulu kuma councillors esike sikubone kweminye iminyaka
hayi ukunqoba ngathi mina ukuthi inkomo ingazala umuntu ngoba lapha kokubulawayo kukontuthu ziyathunqa kondonga ziwele lapha so lokho hayi inkomo ingazala umuntu into nje engayenzakala ukuthi izanu PF ingathola kwesinye isikhathi kubo senate kodwa iyabithola nje ingxenye kodwa unqoba koBulawayo yathi izifiso ya lezo izifiso zikaThemba lowamukela ngeke yanqoba iCitizens Coalition for Change izanu PF bona nxa bekhuluma amavenda abantu abathengisayo bathi uhlelo lokunikeza amavenda izindawo luhlelo lwejok ijoint operations com bakhuluma egcekeni bakhuluma mgceke intathelo zezindaba zingahamba esitudini zibuze laphana bazatshelwa behle bekutshele ngoba bona bakhuluma vele ngolimo ngasolo esindebele bakhuluma behle bethi thina lapha vele sekelwa ngamabutho kanti ke lapha koBulawayo thina sithi amabutho ngomuntu wonke amabutho kasowezanu PF iZimbabwe Defense Forces ngomuntu wonke iZimbabwe ama Defense Forces kumele alandele okukaZulu hayi okomuntu oyedwa kumbeni bandle lolo njalo thina njengebandla zange sithi ukuthi bengathengi ngoba ubuyanga lo balethwa yizanu PF elizweni so asingaze ke sithi thina asithandi bantu abathengisayo abantu abathengisayo lathi siyabathanda sibathanda kakhulu ukwedlula bona abezanu PF namhla asebezama ukuthi basebenzise ukuthi bedinge ivote lokho ukuthi bayavotela bani hayi siza kubona ngesikhathi sevote kodwa engakutsho kathesi ukuthi inkomo ingazala umuntu ukuthi izanu PF inganqoba kontuthu ziyathunqa hayi inkomo ingazala umuntu